Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazomuhle kuStudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena bengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyele la liyenze lokhuyana. Akula nto nje lenye ehlukileyo phakathi kamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entatheli zindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Umnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028 lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 uMnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena bengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamanzi ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yentane ebikhuluma le ntatheli izindaba ikhuluma lama-editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thina esingakakubona. Ngakho yona leyani indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyele osethela ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazinyo. Ngakho-ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwane. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane yikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lo mphakathi le nkulumo ezinjengazonziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni, kuyabe sokunuka santungwane sokukhona okufileyo sokunuka. Sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini, ingumhlola. Nxa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Nxa izihambela yona la mabutho ahlomileyo sokulabo maquphuna kuyabe kungasalunganga. Kusengumhlola sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eVisi University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entatheli zindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. uMhlanga usebenzela iphephandaba leNewsday. Ukudingwa kwakhe ngamapholisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza, yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. sikhuluma nje ugeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka umnankagwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulala ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Vakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. UMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
UMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthuna umbuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokhu emhlonipha umgabe is a father figure to him. Okutho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ofisini kamgabe, waba ngusekretari wakhe beseMozambique, wabuya elizweni waba nguminister we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lelalelalela luyenze lokhuyana. Akula nto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kwamnankagwa lomgabe.
UDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yanamela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthwala isikhumbuzo nje kulilanga elilongalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zesezisiketheyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba i-youth la kayibona ukuthi iphila kanjani yabo. Hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abakusethe kuyibona abayenza le mcimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lezidakamizwa. UMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona aright, kodwa hheyi inkinga into yamanje asalawuleke. Isawuthini i-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu umtshele ukuthi ishiyana lento lokho kungena action. Kumele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane nayo. Mhlawumbe ukuze kunqande lezinto kudinga bona laba abantu abadayisa lezo zidakamizwa bavaleke yabo. Yinto engayinqanda kodwa hhayi ukuthi umuntu kadayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela. Hhayi kungaba nzima lapho. Kodwa lona vele indawo yezidakamizwa hheyi kumanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilawuleka.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yeningi kodwa incindi zosuke isiwe khona intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane ama-project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi from kuma-drugs, kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje. Bezilongo bethole imisebenzi, baba busy ngemisebenzi, bathola ama-project, bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjonga lezi ezikhona manje. ngoba hey sabhekane ne challenge kakhulu ende yabona amakhe eminyaka ibuya nje lokho esekubona kusase kuncane kukhona okukhulu okusaza kufika ukuthi abadala vele kumanda angeke usakhona ukuyicontrol inja manje hayi sasenzima kunzima vela ngeke kumbonana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho
ekuyini okufanele kwenziwe kwenzela ukuthi intsha ithuthukiswe elizwe
hayi intsha mele bezivelele amathuba omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathuba omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sekumele kufakana kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe yabona ngoba uma sibhekisisa kahle kahle akasilela kwezikhambifom ilokhu njeni emsebenzini amisebenzi ayikho yikho sophosta ukuthi intsha yonke iqinise iphuma ishezama ukuthi ngamadlela aluhlanga ekuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esasibalekela khona kunzima ma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyaza ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubela futhi emuva ekhaya lakho kuthele kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephumela elizweni belalise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nesinto njengalwenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva sosebenza makusa amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okunhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunazwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo lwabatsha olibhalelisayo uThabo Kancube Washington DC.
Sibonge uThabo Kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko wethu
kwezamasiko lokuphilwa kwabantu nsuku zonke lami njengenhlala yenza umthembo osithembayo namhlanje lehlahla ngoba lomnumzana Thandeko izinto Mkandla ukhona ngale ke eGwanda incwadi kwezamasiko esintu ngoba Mkandla sizawamukela uhlelo wakho ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini Mkandla njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi nsuku babangulenga nje
ye awu duwe ungatsheli phinde lelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bepho ngoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa senza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amaja akhule elobuntu ukuthi labo nxa ake besiba le mizi yabo izinto zihambe kahle akade sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenzela ukuthi abe ngumuntu osibile ebantwini
ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaha kuphe ukuba amavaka nje yikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni uyacokunga umfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilifeli endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona okungabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali okuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumtha anda ukumiyela ikokwemi engathi mina ikumzonda ngoba uzakhula ephonga ukulenga njengoba usitsho azenze le zinto ezizilayo ufice sephonga ukungena lapha ekhaya usephonga ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntanakhe
ye siyakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje xa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo Mkandla sokwaya ngaphi konke lokhu
hayi une khonokho ubambela izinto phezulu Dube yikho kachabalalisa khona lokhu mina lawo sasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayikondanga sasibanjwa ngoswazi lwephale engabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lomzali wakhe loko sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulelela kithi kazange akwenze lula ebantwini wagijimela uzama ujabulisa bona babasakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu lalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasa wakho-ke anti kubonile kulo mama okwabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutho ukuthi la uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni isakhelo abantwana isibulalela abantwana.
Ye, siyamuzwa ke lo ngubaba uthandeko Zinti Mkandla, ingcweti kwezamasiko esintu ukhona ngale ke eGwanda. Sibonge kakhulu Mkandla, ungadinwa kusasa, inkosi yethu.
Ngiyabonga Jakala kithi, ngiyabonga Mvelase, ngiyabonga balaleli.
Ye, belilami uMthembu Sithembayo uKeep Stewart. Lethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwalamhla kwanele.
Sibonge uKeep Stewart ngezamasiko. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Yenye inhlala yenza siyibingelela ngezihlobo zenkosi yami ethandekileyo kulolu hlelo lwanamhlanje ovuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela ukuvuselelwa njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi. Kumele siyidobe, mhlawumbe siyithinte, idombe siyithini, kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse 28. Matewu isahluko seshumi lanye indima yamashumi amabili nesificaminwembili kufundela kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo, kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo, kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude, ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo, uzafica ukuthi imvama yizinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje, abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abo buyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu, ulala embhedeni omuhle, ecansini elihle, bendaweni enhle, oyimbatho okuhle, qamele emqamelweni omuhle. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa, ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu, abalutshwane abantu ongahlangana labo awutshela ukuthi konke uhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labo esihlala khona, kuningi okuhluba emindeni. Isihlobo zami, akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bokuswela okokudla. Okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso, abantu babengavunanga lutho, la manzi abesehlupha, abantu bewahambela indawo ezikhashana kwezinye isikhathi bayaswela abanye benatha la manzi angahlanzekanga amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi axabana emagumeni uze kuthiwa umuntu udlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu kodwa-ke abantu ufice sebethwele nzima ngakhona lokho ukudla ngokwakho kakukho imisebenzi yayikho imali yayikho izikolo zivule abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana bayezikoleni ngoba imali zenhlalo zesikolo kazikho kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi abantu sebezisebenza kalalowo zisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise kunzima ebantwini abantu bayakhathele bayasinda size sibale lokuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo kodwa kumathewa besisithi hhayi okunye kubangelwa yikuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo suse akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambise ujesu ubone ukubana asozobwela umehluko yini asikhulele baba thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze sinike amandla okuqhubekela phambili ngojesu ngiyakhuleka amen
sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Svanda uxoxa loThani Banda yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athi abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe yiziphukuphuku nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapha koBulawayo ngidlalelwa emakhokhoba laphana ngaqala ukufunda eSt Patrick's emakhokhoba laphana ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt Columbus High School ngaphethela khona imfundo yami ngibhola ngaqalisa ngidlala kuma-juniors benyaka ama-juniors ayithinga okuthiwa i-East Top of the Town ngibe ngaqalisa khona ukudlala khonaphana suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United suka ku-Monarch United ngadlalela i-Idris suka Uthi futhi club ngadlalela iqembu leBhosa ngo-1986 iqembu laye Highlanders yikho sathatha amakapa amaningi alaphana sasidlala sibili okhanya isibili sisuka laphana kuBhosa laphana ijolo lami laselingihlupha ngasembuyela kuDivision 1 ku-Idris ibhola lami laphelela khonaphana
uThani Banda wadlala indima enkulu kumasolanyama leli qembu lathatha inkezo eziningi isitsho esithi udiwo olufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu
emulini yami ngilomntanami okuthiwa ngudina Rose Banda ukuwangena kunational team ezimbabwe ama-Mighty Warriors njalo ngilomfufa nami khathesi kutoto banda uyadlala khathesi
uThani uthi kunabadlali adlala nabo abahloniphayo ngoba babenazo ibhola okuzwayo
jabulela uzintwethi uraman gumbo uevusikwehle uboy ndlovu uLazarus Wampofu uFrancis Packet njabulele lalaba kuhele njengadlala labo omadinja ndlovu Peter Nkomo uDouglas British Mloyi uJerry Fanda uSam Fanda ngibe ngathi ngabajabulela kakhulu dale wayengihlupha angulwana uSanje Marini uyangani uyangikhathaza ngaso sisendlala ngale eRufaro Stadium uyangani hayi uphuma ngokhona kwakunzima but ngangicina mphumile kuye khonapha
uThani usola kakhulu abanye abadlali bakulezi nsuku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu
thina imali sasiyifuna but sasingatholi yani imali eningi kakhulu thina sasiconcentrate ngebhola lethu sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala abafana kabatrayine beqine bega imali iyafunakala but abazange ukuthi beimprove imali bazayithola bengadlala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali bakhona sebethenga ngamaqembu vina bandla bayathola imali
uThani Banda olesikhathi wathatha umhlalaphansi njalo uhlalele lembuli yakhe kwentuthu zathunqa ngiyimele Studio 7 ikhamramu Ezra Jesus Banda
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo
Nkulunkulu baba siyakhuleka baba sicela kuwe mihla nemihla siyafisa baba ukuba intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini kodwa sinawo amandla baba nakho siyalingwa siyafisa sonke baba ukubona mangabe sihamba singenaso izono kulo mhlaba kunzima baba siyamenya imihla nemihla sihlangana nezifo nkosi noma sivalameso baba kuvela amathuna siyakhuleka nkulunkulu sicela kuwe jehova namandla
amen.
Sanibonani ku Studio 7 ningabe ninjani ngelokhulumayo ke ngu-Edwin Mgadza ngokuhlala ngise South Africa ngase East Gate kodwa ngidabuka elizweni laseZimbabwe esilobela endaweni yaselahleka ikhona lapho ngidabuka khona
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bangangithola ku number ezithi zona +27 62 95 31 531 532 ngizophinda njalo +27 62 95 31 532 njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi ngicela isupport kakhulu nxa lingekho akukho lapho engaya khona ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami ngibonge njalo nakuma supporters kunyeke nefamily yami engisupportayo ngiyabonga kakhulu
Mugadza esigqibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa yimi untungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.